sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mabasa 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni ye-Barberfields kobulawayo lamuhla endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyabe sigcwele khona ngale abe-Citizens Coalition for Change, njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye.
Ibandla le-MRP belile bhakane elilotsho ukuthi umuyi u-Elvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo.
Bekuliqiniso besikuvezile ukuthi no, okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist.
Ele-Finland lele-Sweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano we-NATO kungakhathalekile namazwi ele-Russia ukuthi amazwe womabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zembubhiso ezenuklia.
Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni walamuhla wokuthakazelela uzibuse enkundleni ye-Barberfields Stadium kobulawayo endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ilizwe lenelise iminyaka engamachumi amane lambili 42 lathola uzibuse. Ngokwakuqala ukuthi umongameli anquse amabandla aphikisayo, njalo ngokwakuqala ukwenza umbuthano lo kobulawayo, uMnangagwa wanqusa abamabandla aphikisayo, kodwa amanye amabandla afana lezaphu le-MRP athi awayi ngoba leli langa lingabakhumbuzi injongo yabalwa impi yenkululeko. Abanye bathi inyathelo elithethwe nguChamisa lihle kakhulu ngoba lingaletha ukuthula elizweni lokubambana kwenkokheli yezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Swithani Jirohotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabe sigcwele khona ngale abe-Citizens Coalition for Change, njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye e-Barberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi umuntu uthangiraye kazange athi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela, wawutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabe buthane khona abantu beZANU-PF wawusiba lodlakela. Njalo inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyane ngelanhloni wawuyinkulumo enqunula umuntu. So kwathi sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likaMnangagwa, lisilo langa le-ZANU-PF, ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe, njalo amaqhawe lawo abulawa iZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano
akulanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabe kuthane abanye abeZimbabwe. Into nje elihluphayo laphezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthuna iZANU-PF yenziwa kwaba ngumkhuba ukuthi amalanga lawa sengawe ngawe ZANU-PF. Kuzananzela ukuthi nxa kuthathwa amabhasi ehambisa abantu amabhasi kuyabuhanjiswa amalunga eZANU-PF kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU-PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US. Imali leyo ngeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU-PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthune yiZANU-PF wenza amalanga eZANU-PF wona angasomalanga ebandla leZANU-PF. I-independence ngeyonkumuntu yethu sonke lapha ezweni kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU-PF ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo uyenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa uhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lo Senator Khalipani Phukeni webandla le-MDCT.
Hayi, mina njengo Khalipani Phukeni lommeli wabantu bakoBulawayo edalela eParliament, angiyalijabulela kakhulu. If ubongilalele kuma platforms ahlukeneyo lalapha kini, ngicabange ngakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuchamisa. Babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017, basebenzisana basebehamba bamba ngo 2018 bafuthi baba bonke kwindiphezwe xabana bathe sebexabene hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba into enhle abakhulumisane ababe sivu to each other baphikisane kodwa bangabi rough ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ubana yena uhulumende webandla leZANU-PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence?
Abantu yazi msakazi ibandla leZANU-PF ukuthi libandla lezikliwi libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi la kuba boycotta la kwakusebenzi. Yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla leZANU leli lilekusasa. Hayi, angicabangi ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo sona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenzwa ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha ngoba uzakhumuna mama ukhuphuka wazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphethe la ethu yasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapha ngoba kulamsebenzi la eMathepeleland yena le mcane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke leli bezofakwa la abantwana bethu abalamsebenzi ngithi yokuclean bazothi bafuna abo 5 or level bathini bathini la akula umuntu osebenzayo eMathepeleland ngaphandle manje ngaso eMathepeleland abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu yonke lento leyo mama uthi ayi ake ngehlala phansi ababusayo ngeke ngikhulume lapho kwaba ngumsindo waba ngumthengisi waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yibo kumele baphathe lapho bazi basibuse basibusela sezigabeni zethu.
USenator Khalipani Phugeni ngoyibandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. MRP belile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi uElvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo. UNyathi obulewe kabuhlungu kwele South Africa kunsuku esanda kwedlula ubekwe emathuneni eMvutsha kobulawayo ngomgqibelo. Abanye abakhulumele Studio 7 basole ibhakane le MRP besithi liphehla ukungabambani kwemihlobo etshiyeneyo. Kodwa usakhulayo webandla le MRP umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibhakane leli belingolokutshengisela nje.
Kodwa okuleqiniso ikuthi khona njengabantu abatsha njalo njengehlangano MRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa lanamhlanje lokho bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esiwatholayo njengabantu besindebeleni. So ke lokho okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama simtshengise umbhalo simtshengise lokhu esikuzwayo uzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade khona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso bese kuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama tribalist njengomnankagwa la yomgabe uzothola ukuthi ngo-1982 abantu bakithi abaningi they went eSouth Africa undocumented bebalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro, uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade be-attendile ngabantu bemthwakazi njalo kusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama members alelo bandla kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatsha kobulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobon waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo eka Doves ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudu.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi ngosakhulayo webandla leMRP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Difa Wajabi Pango Dube saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani lelinyathelo elithethwe ngamalunga eMRP.
umnumzana Tifa wachapi Pango Dube ngocubungula ezombusazwe ezimele.
Amagama njalo babo Gandhi ayaphuma ikakhulukazi abantu nqabele frustration njalo abantu nqaka ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo. Kwezopolitiki babo Gandhi nqa usakha iqembu lezopolitiki usho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nqa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleland. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu kudaba lwe-MRP ngoba lokho kuyasekudinga bona abona abaphathi be-MRP omqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le-MRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezivana lazana lezi esenzakala ku Elvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe ukuthi sithinta wonke umuntu, sithinta uZulu wonke oselizweni eZimbabwe, iloba ungabe ungemasholaland noma ungabe ukuthi ungabe ungesemathebeleland. Njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleni yokugcina kusenza ukuthi begcine bephuma besiyadinga imisebenzi phandle kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho ngoba esikhathini esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe kufanele ukuthi ayithanyela nje uthanyele ebhoda kodwa uzazwa ukuthiwa kufunakala i-O level, kufunakala i-Maths and English, kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo. Kodwa ke eSouth Africa abantu bayahamba ngale, abanye basebenza ema-restaurant, bangama-managers, abanye bayenzani, abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo form 2, abanye bagcina ngabo form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwabithe ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance njalo bayayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo. Webhayi ngibona ngathi laseZimbabwe into afauthi bayifake phambili baka bamise indaba lezo zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O-levels, sonke isikhathi ngama-A-levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyani ukuthi abanye abantwana bayihlule kathi progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishota. Kodwa ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama skills ayenziwa ngezandla angadingi maths, angadingi English, angadingini, ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.
Ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebilitane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkhokheli wesonto yokholo lwesipostoli eJohani Marange, umfundisi Noah Daguda Momberume kasekho. Umphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere, nguye owethule lumbiko. Iphephandaba leTimes Live lakwele South Africa libika ukuba abantu ababulawa lizulu lesikhukhula esabelweni seKwaZulu-Natal kwele South Africa ngeviki edluleyo sebesedlula amakhulu amane 443, kuthi abangamachumi ayisithupha 63 abazakali ukuthi bangaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio. Lo mbuzo lapha uthi kathi kungani government eZimbabwe achaya umuntu oda nyampawu operatela ku-America bathi ngama-human rights abuse? Kodwa nangu phela eSouth Africa abantu bayatshiswa imihla nemihla operatela ku-America bathule. Ayisiyo ama-human rights abuse. Hhayi, usinika ezinye ukuthi mhlawumbe iyayishe ama-South African abadingelayo. Lokhu mhlawumbe ngaphansi kwama-British yikho bengabi le ndaba abantu besezizinofebile kuhambe kutshiswayo akulamntu ukuthiwa yi-media database. Bengicela Studio 7 angichazela kahle kahle ukuthi kunani ezimbabwe kwathiwa umuntu wethu akababa ama-sanctions afaka i-South Africa ishisa umuntu akukhulunywa ngakho bebashisa abantu akukhulunywa ngakho Studio 7 ancedisa khonapho belimbizele abahlaziyayo kebe ngihlaziye zwe kani kahle kahle ngiyabona.
Ninjani Studio 7 bakithi badaleli bezimbabwe bakithi abahle e-Studio 7 siyakuthanda ngosicele ezimnandi yazi mina my song nasi independence ikhona abantu badlabeza e-airport khona le nampa abantu sokuthiwa labade behlabeza e-airport sebetshela ukuthi ibe labantwabeni e-beef kanti ubabizelwane abantwana abantu bonke bebazihambile yazi so izani sibone iphelele madoda iphelele sihambe nxusa labantwana abancane bakithi ye
livuka kanjani bantu bakithi bantu be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana e-Francis Town eblockade lapha ekhaya elupani lapho enzalwa khona mvusa umama uNhlanhla wendile konxibela phana ngivuse lo makhelwane wami umdalo RJ uNkomo esenze esibhedlele esenipawulu ngivuse lo malume uPaulu Ngwenya samthulisi lo mzamo uJabulani Ngwenya.
Salubonani, salubonani Studio 7. Siyabonga, siyabonga. Okokuqala mbingelela abasiphethele lapha ku-Studio 7 ukusifaka enyuzini ukuthi sizwe zonke umhlaba wonke jikelele. Le into engicelayo, bengicela ukuthi uma uzazi ukuthi urejistile, hamba uye-checka le gama lakho ukuthi likhona yini. Awuhamba susiyavota kuphela uzothiwa igama lakho kalikho. This and this. Izitori ziningi. Please, siyacela abakhonayo abahambe bechek amagama abo ukuthi akhona kuvoters roll. Igama likhona kuvoters roll. Hayi masu siyavota ukuthi igama lakho kalikho, igama lakho kasiliboni. Hayi this time asifuni into enjengaleyo. Siyacela kuphela kulokho abakhonayo. Umuntu engavota ahlale khona phela indivoti lakhe. Umuntu masingavota madoda sign pass isting divoti lakhe. Ngoba lapha siyabona phela izani zesiqhubeli izosiqhubelezela la. Leyazi imkhuba yezana iyavotisa abantu ngamakhadi labantu abangekhoyo emhlabeni asabadlula kudala batholakala babe lokho bekhona kuvota sro. Lamakhadi abo ngale yezana bayasebenzisa ekhethweni. So konke lokho madoda afanele sikuqaphele konke lokho sikubheke madoda. Ya sikubheke lapho umuntu abevotele khona ehlale phansi elindivoti. Siyabonga siyakucela kulokho abakhonayo. Ya ngokuhlala ngilapha eMpumalanga lami nje ngumuntu orejistileyo ngizohamba nje recently ekhaya ngizocheck-a legama lami lapha engirejiste khona ukuthi lokho lisa-apia likhona yini. Siyabonga Studio 7 siyabonga.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana e-Francis Town eblockade efletini lapha ekhaya elupane esigabeni semalungu lapho enzalwa khona. Ngivuse umama uNhlanhla, ngivuse lo malume uPaulu Ngwenya, ngivuse lo Jabulani umza wami, ngivuse lo Nkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela seniphola phana, ngivuse uSathulana umdala uNdevula, abe kuMoses Juma bonke emalunku emazwidini ngithi khona yini liyavuka kunjani emasimini njalo enyawuthi ngapho. Ekana esishawini mbingelela umdala wami onguyonzala uJoel Mahlangu ngithi mdala kunjani emasimini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen kuyiphasika.
Zinjani mahlaba ezulu ye lo ngiyalikhuluma la-ke ngufredi wasemhlotshane Plumtree. Bengelo mbono lami lapha kuthini mabandla wonke lawa engahlanganisa amakhanda zoyenza into eyi-one ukotela umuntu eyi-one sekuyaphela behlukane-ke after ama-elections engayihlukana-ke khona lapho sebebona ukuthi bengenza kanjani.
Ngiyakhala kakhulu ngikhaliswa yikho khona nalokhu kathi nasegoli ngapha singabuyi sesikhuluma isizulu pelele sesiqinileyo sesikude maraneka asikhulumele ulimi lwakithi esindebelensi salibonani sinjani kube kuhle kanjalo kuhloniphe inhlonipho iyafuneka nje umuntu omshiye ekhaya umfika umhloniphi ungathi wena sisegoli sesiqala ukuthi hhayi sumbonela phansi somtshela ukuthi nakakazinikis wena usegoli kuyafana na igoli yakho leyayikusizi nganikis kodwa kusalayo kuthikini libalulekile kakhulu liste lisemqoka mpele kini laphozalwa khona bathi zibuyele emasisweni emasisweni babebeqinisile asibuyeleni entweni zakithi ezisindebeleni khona lokuza kube khona lokupheka utshalwa besintu akusaphekwa sokuphekwa abantu sebezingenele amabhawa basaphuza utshalwa besintu kuyephi lokho heyi ngiyakhala mpela ngibe bangakufaka la kustudio lapho seven abantu bezwe kakhulu ngamasiko akithi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le studio seven elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika eleFinland leleSweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano weNATO ungakhathalekile lamazwe eleRussia ukuthi amazwe omabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zombubhiso ezenuclear. Lokhu kwenzakala amabutho akweleRussia esebhombe idolobho leMariupol lapho salaphela lonke. Kubikwa kulecikana lamasotsha akwele-Ukraine asedolobheni leli asehluleka ukuphuma. Kambe ukungena kwele-Finland lele-Sweden kumanyano we-NATO kuzakwenza umongameli Vladimir Putin wakwele-Russia ukuthi asebenzise izikhali zembubhiso na? Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Babu Gandhi nabalaleli ngiyalibingelela. Okukhona esikubona kuqhubeka laphayana kuleyampi ephakathi kweRussia neUkraine. Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona ukuhlukana komhlaba kabili. Russia imizamo yayo ukuthi isibuyisele kuso lesiyanisimo la esasikhona ngalesiyasikhathi kulokho kwakubizwa kuthiwe phecelezi Cold War. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ubuka futhi amazwe aku-BRICS wonke lawo amazwe akhanya eseka iRussia. Njalo ngibona ukuthi yindlela le eyokuthi umhlaba uhlukane bewuhlukanise ngaleyo ndlela esiyibona ingathi ihlukile yona kunaleyana eyayikhona kuqala kuseyiSoviet Union. Ngicabanga ukuthi yiyo imizamo uPutin aphezu kwayo. Uma ngabe kuwukuthi elaseSweden naseNetherlands zingangenela njengobani kungathi basho njalo, angiboni iRussia ibahlasela. Kodwa ke ukuthi iqhubeke isithi yona izasebenzisa izikhali zenuzi i-nuclear weapon kuyukunqanda ukuthi lempi ingayiphambili kungamacebo namasu ayo ewasebenzisayo ukuthi nqande ukuthi lempi ingayiphambili. Sizakhumbula phela ukuthi iRussia iqala lempi ayizange icabange ukuthi ngase ithathe isikhathi eside kangaka. UPutin wenza ukuhlakanipha kwepolitiki ngoba uyabona ukuthi engaqhuba isikhathi sibe side ngalempi bengagcina sebemhlamukela ekhaya abantu baseRussia. Ngoba phela njengobani kuliwa amavoti wona ama-elections kawamile, sizafika isikhathi samavoti.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingiyani ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Uma ngabe kuwukuthi abantu sebezwela kakhulu unswinyo lolu osolufakwe ngamazwe e-America nawentshonalanga we-Europe kungenzeka ukuthi bamhlamukele uPutin. Lokho ngicabanga ukuthi yinto ayinanzelelayo ngaso sonke isikhathi, yikho nje ethusela ngokuthi uzasebenzisa ini.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields koBulawayo lamuhla, endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibhakane le-MRP lidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.